Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Sile ngxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduli nokumazi kwami nokumazi njenge-NPP azange ethe siyakukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Then amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udalama zabo khetha abandazi hayi on and off kubadlali ukuthi ngekhetha khona manje kuqala kwenzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye indaba yekoalition sina njenge-NPP ayikapheli lokho kukhulunywa. Okuzwakala sengathi bekuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hhayi akukavumelani kusaxoxwa. Sinethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Sina njenge-NPP i-coalition siyayifuna sibili kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena ku-coalition lapha lonke izangena ngena ku-coalition lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani hathi ukuthi senze i-coalition singazisananga siphinde sesixabana kusasa.
Kahle kahle ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi ama-candidate kwenzela ukuthi singancintisanisoti. So asiyo into elula, into enzimanyana kodwa isikhathi ngathi siyahamba kodwa asimanga ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, i-coalition ngayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona okuvumelana into ezinjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru nokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-NPP azange ethe siyakukhwalishi wathi siyakhokhela ikhwalishi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalishi kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke nala ku-coalition. Ngiyazi-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyodwa ethi nevuma ukukhokhela bevumelane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi esingabangisana ukuthi umbani ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele kumanyanisa amaphathi kodwa Mduli njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke bayathe njalo kodwa hhayi yena okwakhe kazakhathe njalo lo wafila emhlabeni kazakakuthule.
Lo-ke nguMnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness siyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba siwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So-ke le tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona le Harare bangaqhathi abantu bakithi khona apha kobulawayo kuwayo lasemandebele.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha?
Siyabonga baba, amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Grand Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sitsho ukuthi hhayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhono emandebeleni abasuki bayicokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Babona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe lamlela lamshweshwe
lamlela nampaba fowembula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungameli, ngilingelela abalaleli bakho.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke andinto yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona. Ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esizabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha aphosa iviki lonke. Kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise. Okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination. I-vaccination siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane. So zikhona akhona kama-vaccination okufanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole. So-ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo-vetinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama-vaccination okufanele ukuthi bawathole.
Ukhona yiphi imikhuhlane evame ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo?
Into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokhu esithi ngama-tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially ma ukhangelele into ezifana nalezi zimvu lembuzi kwese kusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lambi skin, kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo. Ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezulu kwalokho ngoba utshani sobukhona manje egangeni, utshani lobo bungasela ukudla okunene. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ubuthole ku-leak. So siyaxwayisa ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezulu kwe-winter leak utshani siyaxwayisa njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okwenele.
Esikhathini esiningi ubaba nkomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi, zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locals and amasondo. So ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni between manje labo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi ziqine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo. Asithathe ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intingane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lizanu PF. Sixoxa ngesigaba secholojo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Nkosi.
Yi, ungasitshela ukuthi uminjani umumo ngapho echolojo nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjalo?
Cholojo lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwonyaka lo odlulesi wedlulele. Izulu linile sibili kodwa kunayenze izulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka. Laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijani kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi baphakathi bazaba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho nabo. Ngokunjalo kodwa sesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe kuthiwa ngamadamu amakhulu njalo amadamu amanye atho adabuka anjabo kudaliya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi ifula yakho leyana ethela kiyo siyagqibeleka kungayisiko lokho amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi bese yadonda sile minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani kwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu kwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapha kade bekhona sebehandiswe endaweni lapha abahlaliswe khona butsha endaweni ibizana indawo yakochino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakosiphepha nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathesa besebekhisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende luyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesa sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisana sechino njalo siyakhiwa isikolo senisana siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo esebekhona kathesi ngaleso sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngingananzelela insukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjuru uzokuthi ababonakele lapha lalapha kodwa engike ngababona sibile ngabe MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo kusho ukuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalele parliament umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu isigabeni sethu ngapha kube kwabakhona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale ikakhulu iconstituency yakhe etsholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi sensana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi kwabantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye alwise alwise kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-flats khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende ngakhona ukuthi abantu bazebezacela abawakhe ama-toilets kwakwezinto ezinjengakhona i-building ethile nalyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu empo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo lungacaciyo hhayi lokwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enithi ngingakhangela okwakathethi ngangikhangela ubumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngithana labantu isikhathi sizafika kodwa ngizacrossa i-bridge nxa sengifikile kilo angilicrossi ngingakafiki lokho angifuni ukwenza ingozi enjengayena leyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khona phana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kuloma sengisenza ngiyabesenza into eqondileyo ngoba ngiyabesenza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangeleveta sengiku-executive yeprovince sengimemba yeprovince yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengaba lokunikana lo mbono lami bonga kakhulu abantu betsholotho ngenhlelo ezikhona ziningi ihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala etsholotho ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America SA Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930-6065-15460, lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka kanjani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chini?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 pe political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kuthi ukuthi sabe sile 110 women sesayenza iHarare. With those 10 women per party, siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program emqotho ukuthi i-province elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane ngabe khona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebe ngama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze labantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyoregister.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even ezigabeni abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonokho. Uyabona ukuthi kathesi noma even khonokho yanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Singeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonokho ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents. And lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha, ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma ka Samantha Mazibisa ingoma yohlobo lwegqom isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze KFC kobulawayo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.